Lolugwalo lubhalwe ngohlobo lwemibuzo lempendulo zakhona luchaza ukuthi kuyini okonakala eZimbabwe, konakala nini, kusoniwa ngubani, lokuthi khathesi kuyini okufanele kwenziwe ukulungisa lo monakalo. Unyathi uthi sinye isifo esihlanyelwe ngababusi asebebulele ilizwe.
Sesigcwele ukwesaba ababusayo bayesaba, ababushwayo bayesaba, abaphikisayo bayesaba, abacabanga ukuthi yibo ababusayo labo bayesaba. Wonke umuntu uyesaba, isakhamizi siyesaba, isotsha liyesaba, iphoyisa liyesaba, umuntu othela ipetroli uyesaba, akula muntu ongesabiyo.
Isihloko ezikulolu gwalo zigoqela ilizwe eliziphikayo, ukulwela ukuphila embalini, ezombusazwe zesisu, inyamazana lamabala ayo lezinye. Lapha ke uchaza kabanzi ukuthi ngubani owenzani kutheni kwasekusithini, abesephinda njalo esipha izimpendulo zaleyo mibuzo.
Thina singabantu singakhona ukulingana, thina singabantu singakhona ukuphilisana, sihlalisane, singaba lenotho enhle eqinileyo ephikisana lamanye amazwe, singaba isizwe esiqinileyo. Konke lokhu kungenzeka uma thina sonke silokuzimisela lesifiso sokwakha isizwe.
Lolu gwalo selomukelwe izikwicamfundo lozulu weZimbabwe Makhaza. Unkosazana Nobuhle Aditi uluchaza njengogwalo lwempendulo.
Sinikeza ama ideas on what needs to be done to change the situation as Zimbabwe. Actually sinikeza ihope ngoba abaningi besesikhalele sesithi akusela into esingayenza nje ukuthi isimo saseZimbabwe, but yona liyasiguida on i-appreciate ukuthi kumele ibe njani.
Ngakwelakhe icele isiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana Future Msebele uthi kuhle ukubona ukuthi bakhona abalwela impi yenkululeko abasacabanga njengonyathi.
Ibhuleli into enhle kakhulu ngoba unyathi is giving back to the community. Lokho akusamfundisa khona singuzaphu. Izaphu took a lot of his time and resources investing ubaba unyathi, lokho akwenzayo so kuhle kakhulu.
Le yinto egcizelelwa unkosazana Vuyane Hlazo.
Bukuleli kuhle kakhulu ukuthi liphumile, abantu kufanele ukuthi balithenge, bafunde izinto abangazaziyo, lokunye okufanele bakukhangelele, lokumele bakwenze beyisizwe saseZimbabwe.
U-Andrew Nyathi uthwetshulwe yingwe eCholocho ngo-1953. Kwathi-ke ngemva kokuhlukuluzwa lokubotshwa phansi kombuso wamabhunu, wayeqeqetshela ezempi, waphenduka elizweni ezokulwa phansi kwebutho leZipra. Okwamanje unyathi umsunguli wesikolo sezombusazwe eseZim Academy of Excellence, kanti njalo ngunobhala jikelele webandla le-United Democracy Movement. Uthi akubona elizweni lamhlanje kusenziwa zinkokheli okugoqela ukuncindezelwa kwamalungelo oluntu, ukwephulwa kwawo, ukuhlukuluzwa kwalabo abafuna ukuveza imibono yabo lemizwa yabo, akusikho ngitsho lakancane abakulwelayo.
Lizathi likhuluma ngenhlupho liphinde likhulume nokuthi singenzani ukuze siphume kunhlupho lezi. So bengibona ngazathi kuyadingeka ukuthi bonke abazibiza abakhokheli babe le ndlela yokufinyelela ukubamba ibhukuleli.
Uthi-ke ulethemba lokuthi inkokheli nxa zingathatha isikhathi zibala lolu gwalo lwakhe, kuningi okungaguquka elizweni. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.